sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 26 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana labancane bakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni naye ujaha lowo kuzoba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively.
Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyangalolunye 9. Obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elithumi lantathu 13.
Ulale singene lezindlini esiqoqode etivula. Lale malangeni urephu gogo lapha. Kule ngqamu, kule bhemba, kule soka, njalo lo mkhonto futhi ahambe uthwele.
Izakhamizi zeGwanda zithi azisabuquthi ngenxa kabhinya osehluphile odlwengule ugogo leminyaka engamajumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Kuhlelo abaculi bethu silobe kuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlolo batayi. Amapolisa athi ucwaningo lwesayensi olwaziwa ngokuthi iDNA ngesiNgisi soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa eyisishiyagalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo ngumntwana laye ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. UZulu usele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokwethulwa kwalombiko isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. UNyathi uthe uphenyo lolu lwenziwe zingcwethi eNational University of Science and Technology iNUST kobulawayo. UNyathi uthe njalo umabeletha lomzawa wakhe owamdlwengulayo lo bazathola ukuxwayiswa kumbe i-counseling kugatsha lwamapholisa olwe-Police Victim Friendly Unit ngalesi sika. Uthe njalo amapholisa asesebenza lezinye ingatsha zikahulumende ekuxazululeni linkemenkeme. Abantwana laba ngabetsholotsho njalo lo owesifazana ubelethele kobulawayo. Kambe phansi komthetho luphathwa njani udaba olunje njengoba umsolwa laye engumntwana? Sixoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Kuyadanisa ukuthi into enjalo iyenzakala. Abantwana laba bancane bakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni laye ujaha lowo kuzoba nzima ukuthi amapholisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively ngoba kakafikisa iminyaka engu-18. So into nje ezenzakale ebantwaneni. Kuyadanisa ukuthi kungenzakala esigesi ngako esigqibeni abadala behluleka ukuthi bakubone.
Athi wona amapholisa abantwana laba sebethola lokhu kuthiwa yi-appropriate counseling ku-Police Victim Friendly Unit. Lokho kusho yini ukuthi amapholisa angakwenza ikuxwayisa nje abantwana laba?
When we're looking at counseling now, I don't know whether a police victim friendly unit is capable of doing it. Kumbe ingakwanisa ukuthi layo incediswe ngabanye abantu abalehlazela kukhonokho ngoba I think there are other organizations that can assist. We don't want to confine it within the police as it were. Kodwa yikho kungayenzakala kuphela Other than that, it's very difficult to come up with a proper sanction. It's very difficult.
EZimbabwe igqwetha akula lokho okuthiwa ngama-juvenile prisons yini okokuthi lanxa umntwana emncane kodwa engenza isiga esinjalo uyangena ejele etheswe isigwebo esimfanele.
Well, into engayenzakala ukuthi aconvict abe ne-suspended sentence. That's the only thing that can only happen. But remember, the mischief is to rehabilitate abantwana. Right. In this instance, you wouldn't want to reduce umfana lo to a criminal. Otherwise, he becomes a hardened criminal. This is not an issue where we rape as it were. Fine, law 9 years could not have consented to sex anyway. But abantwana nje abantwana abagangileyo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda phansi kwenduna uNhlamba zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osethwalise abesifazana bakulindawo amagapa avuzayo. Neviki edluleyo esigabeni sesifanjani eNtephe lubhinya ubikwa edlwengule ugogo oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Kuthi kunyanga edluleyo kubanjwe njalo omunye umama emawane. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Omama esiqoqela abangathanda ukanjwa ngamabizo funa lubhinya abalanda emakhaya abo kade abasabuqutha ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa. Lubhinya uhamba ehlome ngezikhali njalo bikwezalo esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngiQondani. Nangomunye wabahlali beNtephe kodwa usehlalela evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubonwa ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale singenele ezindlini esiqoqodeni ethi vula lale emalangeni urephe ugogo lapho ule ngqamu ule bhemba ule soka njalo lo mkhonto futhi ahambe uthele.
Esinye njalo isakhamuzi daba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama bantwana sengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesigaba seNtephe.
Khona ukulala ekhaya kasilali ngoba babengekho siyahamba siye kumamazela siyebutha kwesilale khonapho inje ngakhunkhothe kuphela ebusuku sokumele sivuke sine silathi sithithibale.
Ukhansila walindawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlongulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezivile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani. So kulomunye lobamba ugogo uthangethange lapha hayi lo abafana sebembambile. Ngikhuluma ngisenze nje amapholisa asebelaye khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana womne wabo kagogwe nalo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeNtephe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatha kulezinsuku yiwo abafuqa ukuthi badlongule.
Abantu abatsha batholana bebo bephambili lamaphilisi la khona lawa athengisayo la ukuthi abe vitikazi labo lichise kakhulu mhlawumbe enciko okwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama. No to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana owe-16 days of activism against gender based violence. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eNtephe ngu-Albert Ncube.
Direct from Washington.
sokuyisikhathi sohlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona lamhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa ngabomama lenhlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Love, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance elithiwa Inkonjane Zesizwe. Kangiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo. Lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabobaba. I-Freedom Alliance ihlose ukuguqula konke lokho. Imidlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National Leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe lo Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyukuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo, abaphathe phezulu njengabo baba ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqhakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yazo?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labo mama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Inhlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwapi, bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikoleni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke nakulabo abangama youths abasakhulayo ontanga, sisuke lapho si chove siye kubo mama asebekhulile ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwele Mathebele Land lase Midlands, sikhangelele ukuthi masikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Siqala labo bese sebatsha bese sesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye abasema university, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizimusi. Bonke labo sisebenza labo basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathisa ingqenguphi owesifazane kumbe abakubandlaleni kuphela ele Freedom Alliance?
Hayi cha, ungaluthola usizo solongo uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu bonke abama-background achiyeneyo. Kodwa ma ungowethu uphila lathi, uzohlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages, kodwa ngaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngomunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo.
long nkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko sihlaziya udaba olufanayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
baba Gande sabona ngisho labalaleli bakho ngithi salubonani
ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyi ini ukungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele
lichilo leli baba Gande lesizwe sonke kungumnyama omkhulu lo oyembese isizwe ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle hayi bekungenzakali lokho amalungelo engani abehlonishwa kakhulu ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu lokhu sokuliyezela imnyama eselehlele isizwe okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe ngamashwa anje ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye ngumnyama oyehlela isizwe ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni hayi lokhu kuyazila njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona hayi bekuzanuwa sibi kubonakala ukuthi kanti kuyini okungene emakhaya okungena emakhaya
zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlilwe ngula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini
ye kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iphindlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi ngoba lo vele okwenzile yena ngwakhe akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini kumele ukuthi abe yisifundo ahambe ngokuphela bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini uhluvele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi awuseyikuphenduka futhi esigodini nasezigqintini
abanye bathi kungaba ku imithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka kuyavumelana yini lakho lokho
yebo ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ikuthi unothile kanti ke abantu baphila enothile enganothanga ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela ukuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane laba banganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenziwa yilaba abanothile pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe uyedinga umuthi wokuthi uzwebamba umntana wakho umbone ngani into embi kakhulu ingumuthi omubi kakhulu lo
okwakugcina ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi isintu sakithi besihlanzekile kakhulu bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu isicelo sami esikhulu leso sihloniphe abantwa bethu sihloniphe abazukulu bethu sihloniphe odadewethu sihloniphe omkethu sihloniphe nje wonke umuntu esiphila laye isicelo sami leso engingasitsho isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona abantu bangafihli ukuthi lapha sokulesigangi ngoba kathesi ngiyakuzwa ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile babe sebefihla sibe sithi bona bona enxenyela umuntu lo sesizambophisa hayi lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lana elivelele lakho labo esingabantu bahlupheka kunenga balakho okungancedisa labo abathi banothiba. Ngiyabonga balaleli, ngiyabonga futhi lo msakazo we Studio 7.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama ngo Chris Gande. Asidibaneni njalo ngevikezayo lelayo.
Sibonge ke ijahelitala u Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Iyaqhubeka imidlalo yomncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. Emdlalweni wesibaya sika Group D odlalwe namhla ekuseni, ele Australia linqobe ele Tunisia nge 1-0. Ku Group C iPoland ishaye iSaudi Arabia nge 2-0. Emdlalweni osaqhubeka osusalelwe nje yimizuzu eyisithupha ukuthi ufike komlindi yacina, iFrance ikhokhela iDenmark nge 2-1. Abahlohlele iFrance nguKylian Mbappe. Ngoqale uhlohla iDenmark yaphendula ekwahloya hlohlelwa nguChristensen. Wasephendula ke kathezi kumzuzu embalwa esanda kwedlula uKylian Mbappe yaba yi 2-1. Izolo emdlalweni oqhutshwe ntambama iNgilandi leMelika zibe ngutshikilobhanqa 0-0. Emdlalweni olandelayo ozadlalwa ngehola lesibili khonapha ngesikhathi sakhonapha eMelika, iArgentina iza nqikilana leMexico. Mexico siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Lamhlanje silomhlabeleli weRumba ubekuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers bephethe idlalati labo elitsha.
Ukuqala ngizothanda ukubonga kubaphathi beStudio 7 ngibingelela kubalaleli bonke beStudio 7 ngokuzala ngizalela enkayi esigabeni saseForest kodwa ngikhulele ePlumtree esigabeni saseMakumbi. Ngikhuliswa isalukazi engizothanda ukusibonga kakhulu, ngiyazi uyasithanda iStudio 7 unashona. Ngiyazi njengamanje ulalele ngisithi inkosi, ngicela ngigcine yena, ngithanda kakhulu. Emculweni ngiqale ngo-2005 lapho engiqale khona ngingaphansi kweqembu leCrash Supersound lasisho lutho kwenshaba. Kuthe ngo-2010 ngabuyalana eGoli. Ngo-2011 ngavulela micembu elithi lona iNgwenya Family Brothers.
Leli lidlalate labo lesine kanti lilesihloko esithi lingivumeleni. Amanye amadlalate abo abalisa elithi kanti banjani, bakhala kabuhlungu kanye lelithi abavume. Lapho iqembu leIngwenya Family Brothers elaxasana khona labafana beMalaba Shining Stars. Abanga abathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kulezi number ngeza South Africa siseGoli. Inumber zami zithi zona 073 9400 617. Ngezami lezo sesithi ezomfowethu engisebenza naye ngoba si-2 kule ndima le esibambiseneyo. Igama lakhe nguWeli Mnqabelo Mlalazi. Zithi zona 063 508 3890. Nazo futhi ngezase South Africa. Ukanti nakuFacebook futhi sikhona, ma ungacheck ukuthi Ngwenya Family Brothers uyalithola iqembu lethu. Nakuyoutube zikhona ingoma zethu, njalo futhi abafisa ukudownload bangangena kuyoutube bakwazi ukudownload bezithole.
Abalandeli-ke ubatshela waphamasi?
Engakusho ukuthi ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli ngesapoti abasinikeza yona. Ngisithi abaqhubeke njalo beze bengakhathali, nathi sizoqhubeka njalo sibenzela okuhle, sibanikeza amanye amadlaladi. Siyabonga kakhulu.
Kamnandi lapho ubekuthemba Ngwenya leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Besiqibela uhlelo lwethu. Usupheleleke umdlalo weFrance leDenmark inqobile, iFrance winile 2-1. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana leminyaka yokuzalwa engama-8 obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumzawakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. Izakhamizi zeGwanda zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osehluphile. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngumntungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.